So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni, encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Loko akukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanupf? Kawukhulumi lokho okwakho, khuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni, encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi intuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu ubathabile Dlamini ekwabulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Uthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased.
Umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surplus and contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the land. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surpluses and contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the land.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhonapha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubiwa kulamazwe alichumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, iIndonesia, iNigeria, lele Tanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Loko kukhuluma uPresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo. Abantu abangena ezitolo bahlangana lentengo engathengekiyo, abadinga imisebenzi abayithola, amaphotolo agcwele yonke indawo, akula transport, ukusebenza uzukho yedwa nje, akula economy, ezomnotho kazikho, akulanto ekhulayo. Ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le, kodwa phansi thina esiphila phansi lapha esihlupheka, esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga amadrip, esigulelwa ngabantu sehluleka ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini, kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho, kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa ke sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edluleyo ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ocine kunguye ovulayo. Ukubona njani wena lo?
Iye khona kunjalo, kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo ngombuya chisa ukuthi angabe uyagula kancane, kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo, kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo, sekuyikulinganisa phela. Nxa bengasiphanga information, silelungelo lokucabangela. Angithi phela uhulumende ufanele aphe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe, kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi. Ngakho ke ngeke kumangalise ukuthi kuyadonselwana, ikakhulu njoba kunje kule COVID-19, kumbe njalo kukhona okukhona kasasa.
Wona umbukiso we-trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule bo ezingaka ezivalisa ubhubhane lwe COVID-19.
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze, ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini? Wona amabhayele ehlini engavunyelwa, bona abantu abangu 100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe i-trade fair isivunyelwe, lama elections sefanele abe khona, amabhayele elections sefanele abe khona, abantu sekumele bahlangane abedlula 100 kusiya phezulu, lama rally amaparty sefanele abe khona, njengalokho siwabona eSouth Africa, njengalokho inkantolo enkulu yeSouth Africa, umthetho wendaba omkhulu weSouth Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo, abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lokhetho selifanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lama rally sefanele abe khona kusiya phambili, konke okuhlanganisa abantu sokumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lomnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lomhlangano owenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled
Nengeso kwenzayo kodwa inengi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe namazwe eNtshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwesulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisize kudaba lolu ngoba sizimisela ukusebenza labantu bonke.
Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenoto, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani lehulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanu-PF kawukhulumi lokho, okwakhe ukhuluma ngama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi se-Rhodesia wafakelwa ama-sanctions kodwa i-economy ye-Rhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo, kodwa ke engaofia ngaprofit solution ukuthi hayi yebo kambe kwela ma-sanctions kodwa sizanqoba ngalokho ngalokho. Ikho kama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi ke ayiqede ke lo hulumende wakhe wesibutho ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe lama-organizations yabo abafunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu, uthinta izinto ezingadingakaliyo. Ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane, ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe i-corruption, ukubulalilizwe ukubusa kabi, ukubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Ukubulalilizwe ukungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Okubulalilizwe yikungabusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions okwaba yikucatsha njengomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Kuthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele isitulo 7 seMaryland nguKip Dube.
Siphinde saxoxa lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MDC ayisithi safaka ama-sanction. Ama-sanction afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus nge-Gukurahund. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga. Umgabe uzakhuluma esithi i-economy yakhwela, kulokuthula, njalo kule dialogue ekhulunywa nguye le Pollard. Konke lokhu ngamanga ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama-elections lama-by-elections bayala, njalo kulamahunga-hunga uthi yena lo Monzo wa Scott Amatisakhe sebefuna ukuthi ama-elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuzwa, bayabotshwa, amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lengitsho lamasotsha lamapholisa asethwele nzima ngalo hulumende ngoba abafuni abantu abanakana okuthiyane lakho. Yikho ke iruma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama-sanctions akhutshwe, kayizilungise irekhodi yayo, yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle banga bangahlukumezwanga ngalokho mahlabi zulu hlale liqaphele ukuthi zano siphelwe ngumphako akula sanction ekhona kula ma targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Iba nje kushe kakhulu ngokunjalo umumo weCovid lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela sengongasiphathisa esingangena kiyo ukuthi abantu bonke behlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le, ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu emaeconomies. Umkonomi wethu ulimele kakhulu, amanye amazwe nje jikeleze njengoba into leyo yomhlaba wonke yiyo umongameli amele akakhulu agxile kiwo kakhulu. Umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sincediswa ngama International Monetary Fund onjengabo IMF ulabo besincedise entweni ezinjengalezo. Kungakulezinye indlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi eni bavuselele umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF. Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amathumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Lokho kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semaSwingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamachumi ayisithupha lasificaminwembili 68. Kuthi isigaba semathebeleland South asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakoBulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisethulela nge-WhatsApp.
Ivuka njani balele Studio 7? Ivuswa ngihlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancistown. Mina ngingowemalunku sobhukwami enguMoses Chuma. Ngiyabingelela lonke khona lapho, ngifisa kwisikhathi sokuyathela umquba emasimini. Vukanini liyelungisa ebasimini, libiye amasimu, izulu seseduzane. Ngibingelele umama onanhlahla khona phana kwamatshivovo. Ngibingelele umdala undevula usathulani. Ngibingelele uRJ uNkobo. Ngibingelele abakoMoses bonke koMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela. Ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga. Ngibingelele uJabu Ngwenya. Ngithi livuswa ngihlanhla wakoMatshivovo oseBotswana. Mina ngiwemalunku duze la kuRJ khona phana uNkomo. Ngifisa kwisikhathi sokuthi liyethela umquba, libiye amasimu, ligamule amanenje, izulu leza ingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani sanibonani basakazi be Studio 7 ngithi nami mina ngingu Hashel Mhlophe engidabuka le Mbonqane ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama elections aseZimbabwe bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukeni lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le asiyekelene ama parties laba oZANPF labo MDC ama parties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi kufuna likubonele ama parties wona lawo ukuthi akula umuntu wesintwini ovuthamuke esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engupresident walelo party ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela ama vote nxa sekubuya kuma party structures ukuthi ube ngupresident selihlala likhotha nje lilandela ngemuva kwenziwa yini lokho ukuthi kabalidingi bona vele balifuni kuleyo lokhunzeni nxa ungumuntu wesintwini kungakho votelana ama party angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu ingaqalela phansi iparty yabo umqondisi kodwa ke lizayakha likhule lize lifike lana ukuthi selile voice eParliament njengesikhathi sayini sezaphu hayi ukuthi liyenziwa amafools uma kuphe wakhithwa kukuleka ikithamisa khithwa ngayo i-tribalism ukhithwe kwekamonzora nge-tribalism lina litsho ukuthi abantu abenele abazalwayo bazalela ukuba ngabodeputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngaphi asivukeni bakithi asivukeni yenzani okwenu yekelani labo bazakhiphana batshintshane kungaze kungeni i-MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe yiZANU-PF lizahlala linjalo licindezekekile
siyabonga siyabonga basaphetho kusinikeza indaba ezindlela ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hayi imzamo era MRP khona mpela yabonti nako NRZ kwapa ibonile ukuthi ilizwe ukuthi sokuqhatshana sokuqhatsha abantu bempumalanga kuphela abantu abazobendawo abantu bendawo abaqhatsha ojamisa kulanto abayenzayo wavele babathulele istrategy yabo layabona istrategy yamashona uzosola njani abakibo beqhatshwa so ukhala thina abantu bakithi yabona iMRP mele thina asisekeleni le part leyi khule idlondlobale udume masingena wapha kwantutu kwaphana sigqoke ama-t-shirt yethu kwapha ubona itshona lijotshobala ya kumele sicine le phathi le icine sisenzele into ezicacayo yiphe iphathi ekuyalwisa lokhu amatshonati ezenzela ilozina ezenzelile indawo yonke ngena lapho siyaphuma la but yona yoyode ekhuluma ukuthi le nto le irongu le irongu le nto yabayenzane basuka le khona komazimba marombafu bezosebenza lapho ilozina bezosebenza abantu bendawo bengasebenzi ayikho le nto le siyabonga MRP viva mqondisi viva siyabonga bonke abasama-supporters siyisapoteni siqhubekele phambili likhulu idlondlobala siyabonga
salibonani salibona abantu baka-studio 7 linjani siyabonga ukuzinyuza ezimnandi bani siyakuzinyuza ezimnandi ye ngingupetros ngokuhlala sempumalanga ye bengicela i-MDC izame ukuthi ikhampeni ye siyayicelela ukubana uma kusenzeka sizame ukuthi siyigudluze izandla sikhathele inkosi yami awu sikhathele bani ngokuphila sisemazweni singekho ekhaya sizameni siyirejista bafowethu siyovotwa ngobuningi bethu siyabonga
salibonani bantu be-studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abasezimbabwe jikelele nyababulisa bonke ukhuluma ngundebele esos kuward 11 silohlupho sicawa ukuthi mebhili ungezwakale emoyeni abantu bazaba le nhloni sile kliniki yethu lapho esensuza lapho imbembesi clinic imbembe 4 clinic iklinika le kayiphathi kuhle izigulane ama-patient aphathwa kuhle kule klinika shem ama-patient aphathwa kubi kulezisebenzi ezingelangqondo ezingahloniphi bantu ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende kakhulu kulomama lo okhona ngale ngizotazwa sikhuzedwa ogqoka amapinki lowo othatha ama-temperature o-check i-BP Hayi ngakuthiwa kuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho ezakwelapha khona inyamazana amsevetinari aphume ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu langendlela aziphatha ngayo bhiva ngayo ebantwini kuzobuya amanensi engi-charge awumanyangu-2 amanensi lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle engingaziyo ukuthi okwenza baphatha abantu ngocuku kangaka ukuthi kumbe bangamashona abagenesta amandebele akukuhle kakukuhle bemfisa ukuthi balwe li-odio abantu bayizwe ukwenzela ukuthi beqoxe ngayo labo bazwe laba bantu hhayi kabaphathi kuhle abantu shem abaphathi kuhle ngingabonga nxa ngezwakala emoyeni yabengikwathi bazwile ngundebele okhulumayo oyelatshwa kuleyo klinika laye futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa lijekiseni ngabaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu lalabo abalakho ukuhlaselwa lula igciwane le-coronavirus abalezifo ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sivile ukuthi kube le vaccine enye esithathu kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniso 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina ngibona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imikhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke ezinjalo. Bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezabo flu ezokukhwehlela ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazwathatha umkhuhlane. Kodwa ke qinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lowo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina ngibona ngathi akumelanga ukuthi kuyekelwe kukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina lokho kuthiwa yi-outbreak ye-virus enjengayonale. Siyizwa enxenye khona lobo 1918 lokho kuthiwa yi-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala ama-business, kwavala i-sports, kwavala ama-frame-a-china, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambona kathi kumeleke kukhangele ukuthi kathi kwasuka njani kwenzela ukuthi kungaze kwaphinda, nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani. Akukhangelwe ukuthi kwavelela ngaphi, kwavela njani, kuvela njani, kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ikuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo elifisela impelasonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.